Kamarasisa mdinga nje isikhathele nje ukuthi kakatholakali lakathesi amalanga lokhu eyanda isiwa maningi nje. Sibe simelele nje ukuthi umongameli weZimbabwe uRobert Mugabe aphenduke kwale Zimbabwe azositshengisa nje ukuthi yena uthini ngalolu daba. Njengoba ezinye ezamazwe aphetheyo sezicela nje ukuthi iZimbabwe kayikhulume nje ama-rights abantu kuleli lizwe.
Sike saxoxa labe crisis in Zimbabwe coalition abathi bona sebethule imali thini linalo
sizokwamukela nje ngezandla zombili ngoba yincwadi esilitholayo kulabo bantu abaphathekile ngokuswelakala komhlali walapha eZimbabwe sethina lathi siyathaba nje ukuthi bonke abantu badanikile ngokuswelakala kaDamara bonke abantu badidizile ukuthi bamdini kungaselani kokuthi bona abezomphathazwe bengelandakho bengafuni ukusinceda nje.
Sike saxoxa labenhlanganiso ye-Crisis Coalition abathi bona sebebuthelele imali ezaphiwa lo ozancedisa ukuthi aphe ubufakazi bokuthi uDamara engaba engaphi. Lithini lina ngalokho?
Imali letholakeleyo kayibuye ezandleni zethu kayifiki kithi ngekuphonga ukuthi bona abe-Crisis Coalition bebhadale abantu abafunayo ukuthi bayenze i-investigation. So thina kithi sibona njengani ngolunye uncwedi oluvela kwenye endlu but lingelani lathi. So thina asibambi imali asilande mali. Thina into esiyifunayo ngeyokuthi uDamara akulethwe lapha esamphila esengumuntu oright.